Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 19 Mfufu 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, igciwane le coronavirus liqhubeka lisiba nganeno elizweni, kutsho ugatsha lwezempilakahle oluthi izolo kulabantu abangamachumi amathathu lasikhombisa ababanjwe leli gciwane. Amazwe awezwekazi le-Afrika ambalwa asekela eZimbabwe emkhankasweni wokususa izijeziso zenotho ama-sanctions. Kambe kunganceda na ukuthuthukisa umnotho welizwe leZimbabwe lokho?
Iqiniso elikhona ukuthi ama sanctions lawa afakwa afakwa lama conditions lezi zokuthi siwafaka ngenxa ukuthi liyenze lokhu lalokhu lalokhu.
Inani lezizalwane zwakole South Africa ezilenzondo yabavela eZimbabwe lokhu liqonga phambilini kokhetho lwezabelo oluzenziwa ngomnyaka ozayo kwele South Africa.
Ubungozi bakho ukuthi lento iyamemetheka kakhulu kuzikhungo zikahulumeni, iyande kakhulu.
Maduze nje umhlaba ubuhlabela uJerusalema, kathesi sokulo John Vuligate. Kanti kuyini okwenza abahlabeleli bakwele South Africa benelise ukubukisa ubugabazi emazweni achiyeneyo? Silengxoxo lomsakazi odumileyo oweStudio 7 uEzra Chisasibanda.
Abantu beSouth Africa baqhenya ngamasiko abo. Abantu beSouth Africa baqhenya ukwenzakala ngasikhathi lezi, ngisikakhulu isikhathi lesi emakhasi okuzilibazisa lawo ke-social media.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Le coronavirus liqhubeka lisiba nganeno elizweni, kutsho ugatsha lwezempilakahle oluthi izolo kulabangamachumi amathathu lasikhombisa 37 ababanjwe leli gciwane, kodwa akula loyedwa obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Lolu gatsha luthi bonke ababanjwe leli gciwane ngabalithelelwe elizweni. Afrika ambalwa asekela eZimbabwe emkhankasweni wokususa izijeziso zenotho ama sanctions. Kambe kunganceda na lokhu kwezombusazwe lezomnotho elizwe? Abameli bamazwe angomakhelwane bathembise ukusekela uhulumende ngomvulo ozayo okulilanga elibekwe eceleni ukukhuthaza amazwe omhlaba ukwekethisa izijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF lamankampani alobudlelwano leziphathamandla lezi ukuze zisuswe. Kodwa abanye abafana lolwela ilungelo loluntu umnumzana Bekezela Madumafuzwayo bathi lokhu akusoze kuphathise ngalutho nxa uhulumende engalandeli imigoqo eyafakwa phambilini kwezijeziso lezi ebalisa ukungephuli ilungelo likaZulu.
Ukubilokhe ihlaba umkhosi ngendaba yama-sanctions, isenza ngathi kuthiwa ama-sanctions asenze umonakalo omkhulu kakhulu eZimbabwe. Bona iqiniso belazi ukuthi kayisiwo ama-sanctions lawa ayenze konke lokho esikubonayo okuhluphayo elizweni. Iqiniso elikhona ukuthi ama-sanctions lawa afakwa lama conditions lezi zokuthi siwafaka ngenxa ukuthi liyenze lokhu lalokhu lalokhu, lingalungisa lapha lalapha lalapha sizawakhipha, awaqale eZimbabwe ama-sanctions. So kabakhangele khona lokho kwafakwayo ukuthi ama-sanctions afakwa ngokuthi kulalokhu lalokhu okuhluphayo, beqala ukulungisa khona lapho, betshengisa i-commitment yokufuna ukulungisa kulezo zinto, hayi ukuthi sibhode sibekho sihlaba umkhosi sithi ilizwe lehluleka ukuphathwa kuhle ngenxa yama-sanctions.
Inhlanganiso yamazwe awezwekazi le-Afrika i-SADC isithi yona ilanga likamhla ka-25 ngelokulwisana lama-sanctions kutshengisani ngenhlanganiso yona le e-SADC?
Into ekhona lapha ukuthi amazwe eAfrica jikelele lawe SADC particularly iapproach yabo yendaba yama sanctions sokumele iqalise ukujinja ukuthi bebe bekhuluma besazi ukuthi bakhuluma into engayisiyo bembambatha uhulumeni weZimbabwe ukuthi siya le support ukuthi ama sanctions kawaphume kodwa bengatsho kuhulumeni weZimbabwe ukuthi hayi madoda lafakelwa ama targeted sanctions kwa sanctionwa uzibani lozibani le company iphi lanilani ngenxa ukuthi lenze so zanini so ukuthi into zilungise lati sizalincedisa sizale supporta ukuthi lilungise lokho okufunakalayo ama sanctions asuswe mbona kungasebenzela ngcono amazwe lawa awe America lawe Europe abafaka ama sanctions lawa abangeke baphongunyikinyeka nje ngokuthi bakhulunyelwe baza bakhulunyelwa ngubani as long as okuyikho kuhluphaya kwangkhona kungalungiswanga ukuthi mhla ka 25 ngazokuvala izitolo zonke kugcela izitreet zonke kuyenzweni as long kungalungiswanga isizathu sokuthi ama sanctions afakelwane akulalutho luzahamba
ngokubona kwakho kuyaphathisa yini kona lokho abakwenzayo ukuthi babambane amazwe awe SADC besithi kususwe ama sanctions
hayi eqinisweni sibili akusoze kuphathisa lizafaka ilanga leli mnyaka kukhulunywa ukuthi asiyizi solidarity leZimbabwe ngendaba yama sanctions isenziwa kungekho eqinisweni ayibambane iSADC ibambane leZimbabwe ianalyze kuhle indaba yama sanctions ichu kuthi alright madoda asiyenzeni sithi indaba yama sanctions eZimbabwe iphele ngoba kungaze kukhulunywe ukuthini laba bantu amazwe lawa afaka ama sanctions yiziqoqodo lezane zokuthi into bangayibeka bayibekile njoba libona behlala mnyaka yonke reviewer bengahlala phansi be reviewer bathi awuchintshanga lutho asibopheni ngamandla unyakolandelayo behlangana akuchintshanga lutho asibopheni ngamandla belokho bengezelela abantu abafaka kuma sanctions so iSADC ayibe truthful kubanje indaba le yama sanctions ngeqiniso kubonakala ukuthi kambe ungaphuma sombulelo bani endabeni yokukhipha ama sanctions lawa okuhlala ukukhulunywa ngawo aphele sibona ukuthi uhulumende wezana uPF kungaphuma ama sanctions ilizwe uzaliphatha njani akhale ngani okuzalandela ukuthi ingxenye enxa kuzaqhubeka kusala ukuthi ilizwe livuke sibona ukuthi uzakhulunywa ngani okulandelayo
umnumzana bekezela maduma afuzwayo ngolwela ilungelo loluntu ubekhuluma ecingweni le studio 7 eseGwanda kwele South Africa ezizonda abavela eZimbabwe lamanye amazwe lokhu liqonga phambilini kokhetho lwezabelo oluzenziwa ngomnyaka ozayo lokhu kube sobala ngeviki edluleyo ngemva kokuba omunye untombazana elobe enkundleni yeTwitter esithi kasoze amukele ukuthengiselwa ukudla ngabokuza ngoba wayethengiselwa ukudla e-restaurant nguntombazana weZimbabwe. Ingcwethi ecubungela ezombusazo omnumzana Zenzo Nkomo uthi kulezizathu ezibangelwa yilokhu ezibalisa ukhetho lwezabelo oluzenziwa kulelo lizwe ngomnyaka ozayo. Umnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungela ezombusazo.
Okukhona ukuthi kuliqiniso. Ubungozi bakho ukuthi lento iyamemetheka kakhulu kuzikhungo zikahulumeni iyande kakhulu ende asiyiboni inqandwa okusokuthanda ukuphamandla kakhulu manje yiyo lento ekhona e-corona ngoba abantu abaningi balahlekelwe imisebenzi so sekungathi kuthiwa nale ekhona esele enabantu bangaphandle abaphume ukuze kungene abantu beSouth Africa. So leyo yinto ekhona futhi sisazoyibona maybe izinika amandla kusiya phambili.
Ngokubona kwakho kungakubangelwa yini khona lokhu osekusenzakala kathesi ngoba sike sabona phambilini kusiba lokulwisana ngemhlobo lokuthiwa izenophobia. Kodwa kungani sokuthatha elinye ihlandla elehlukeneyo ubona njani wena?
Kuza qhubeka eqinisweni kulithatha lelo hlandla elihlukeneyo ngoba sikhumbule futhi ukuthi angithi next year lapha kunokhetho lolo local government ukhetho lwasekhaya izigameko ezifana nalezi zizokwanda kakhulu njalo nehulumeni obusayo we-ANC simbona engayikuzisukumela ngoba phela sibheke okhethweni lapha eSouth Africa, uhulumeni ufuna ukuthi athole amavoti. Uma singathatha kukhetho olwadlulayo, sabona iANC isiqala ukuluza kakhulu emadolobheni amakhulu. Uma lokho kungaqhubeka, singabona umbuso weANC ulimala kakhulu.
Bona bebaningi na abalengqondo efana laika yena lowo esizwa ukuthiwa uthena kafuni ukuthengiselwa ngumZimbabweni.
Babu Gandhi, lena yinto eningi engingakusho mina ukuthi indlazana labantu beSouth Africa yibo ozobuzwa bekhuluma kahle ngabantu bangaphandle. Iningi labo likhuluma kabi, lena yinto eyande kakhulu. Futhi nje ithemba labantu bangaphandle okwamanje uma sisiza nje emkhakheni yepolitiki selikuyo i-EFF, umalima siyambona esukuma ekhuluma kuma platforms amaningi enqanda ukuhlukunyezwa kwabantu bangaphandle, ekhuluma kakhulu ngama Afrika ukuthi ama Afrika uma elapha kufana nokuthi asekhaya.
Umnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungula izombusazo obekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Kwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi sokuvezwe ubungilimbane bokuthengisa impumela yokuhlolwa kwegciwane le-coronavirus lapho abasebenza esibhedlela seChitungwiza leseSali Mugabe Hospital bebebhadalisa abantu ukuphiwa impumela itshengisa ukuthi abalagcikwane le-coronavirus bona bengahlolwanga. I-Herald ithi abantu laba babalisa onogada abasebenza elebhu labongikazi kade bebhadalisa US$20 le-US$40 ngamuntu ukuthi aphiwe izatifikethi ezenza umuntu enelise ukusuka elizweni eye kwamanye amazwe. Iphephandaba le-Chronicle lithi kulabantwana besikolo seLoreto eNkabazwe abatholakale esikolo besenza ezecansi bendawonye okuthiwa ngesilungu yi-group sex. Abantwana laba babikwa sebemiswe isikolo kodwa abazali babo bayachinga besithi abantwana laba babanjwa ngenyanga kaNhlolanja kodwa khona sebemiswa isikolo kathesi bona sebezabhala imihloliso. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Njani, ibizo lami ngikhululiwe. Ngidinga umama, umama wami owangithiya ngimncane engithela ubaba wami. So shwa ngicela ngimdingise kakhulu ngoba ngiyamdinga kakhulu mamaye. Wangithiya ngimncane vele kubaba. So baba lwaso wabhubha ngilalwazi kakhulu ngaye. Kuthiwa wayengusethukile ezalwa ePlumtree kozimnyama. Wayengusethukile Ndlovu. So akunengangazi lutho vele ngaye ukuthi wayezalwa kuphi umuzi angikwazi ngoba vele wangithiya ngimncane. Engithiya kubabami, wangithiya eKilani ku-144. So ngiyamdinga kakhulu mamam. Loba yena sewathola kodwa izihlobo zakhe ize ngizidingayo.
Yebo basakazi beStudio 7. Mina engikhulumayo nguSis Umanyati wasendaweni yaseGwanda South esigodweni esinyama enyokeni. Yebo, suba umagalela nyama uzu uyakhuluma, hhayi uyakhuluma ubaba, uyakhuluma umuntu omdala bani, uyakhuluma. But baba into okhuluma ngayo ayisiyo baba, ayisiyo. Umakhuphe nguye we-MDCT, MDC uqobo. Nalokhu ukuthi abantu babelokhu bekhuluma besithi umakhuphe akalabantu, balamanga, balamanga. Ndingakhuluma into eningayaziyo. Thina sikhona mama Thuku, sikhona and sikulindele. 2020 siyangena, 2023 siyangena embusweni siyangena uChamisa and akalabantu and akalabantu akalabantu uChamisa akalabantu and uChamisa nguye izana uqobo lebe lokho sithi uthoko izana izana ngumuchamisa kanti G4 kinga inga i G4 kanti umgabe wayeyini wayeyini wayengaseyiyo zana and uChamisa la asimfuni and asimfuni and arimbati asimfuni asikufuni
linjani wesazi westudio 7 lonke elikhona ngapha ngasemelika siyabonga ngomsebenzi etuphathela wona kungandingaqhubeka linjalo keep it up hayi into enkulu lapha siyibona indlala enkulu isilu ngoba ma unanzelela abantu wayehlule khona yikuyabhadala ndela inhlanyelo kadiholo balutshwana abantu abakwanisa ukubhadala kutshengisa ukuthi abantu imali abalayo into kuthiwa yimali yeluhlupho ukudla kugcwele sike zitolo kodwa imali ezandleni zabantu kayikho yonke into istak akula mali siyakhuleka ukubana unkulunkulu ngabe uyangenela ezulwini abantu bazuze bokulima jike khona apho elinjani sachannel nasiqe samncedisa mlilo ngesaint joseph abraham kati tommy nithi uvuka njani budiza jike khona apho sister dot benedict ngwenya nithi mpilo ende uphile ukuze ukhokhobe nazelela i-coronavirus lokhu isakhona noma sekuvuliwe sithi thina asiziphatheni kahle njengabantu abaklini ukuze sivikeleli gciwane le-COVID-19
sanibonani bantu bakithi linjani ngezindawo hayi mina vele ngizohlala ngikhala abantu bakithi ngalento kanti abantu bakithi waye bengakhe bebambane kube yinto eyi-1 abantu beyenze iqembu eliyi-1 kukhutshwe lezanupiefu le abantu beke beyekele ukwenza amaqembuqembu amaningi angapheliwe abantu abazame ukwenza iqembu eliyi-1 kukhutshwe lezanupiefu le abantu bekohlukane ingaphuma lephathi ngoba ayikho iphathi eyinkinga njengezanupiefu akula mkhuhlane odlula izanupf kubhizi kuthiwa corona nje kuqanjela icorona manga icorona izanupf eqeda abantu elizweni kanti abantu bafanisa ukuzonke abantu waye kungabamangazi phela abaningi abantu ababulawa elizweni laphana bengayazakala abaningi abanye benyamalala kodwa kuthiwa icorona iqanjelwa manga icorona kungumnankako labantu bakhe bezanupf abantu bayathunjwa suku zonke ekhaya laphana abantu bayathotshwa abantu bayabulawa baningi abantu abanyamalala ekhaya laphana bengabonakali waye abantu bengakhali sebezokhala manje ngecorona icorona kuni iqanjelwa manga before icorona vele ingakafiki abantu bebebulawa ngumnankako bebulawa ngumgabe sekuzathiwa corona manje ngoba icorona iyasukela icorona izanupf abantu bakithi into ebabulalayo kakhulu yimugovu abantu bakithi bafuna ukusebenzela izisu zabo kube ngangabantu abafuna ukusebenzela ilizwe kube ngabayahlangana abantu beyenze iqembu eliyi-1 kukhutshwe lezanupf le manje omunye nomunye usebenzela isisu sakhe manje-ke kuzoba wesi sekungene okhalipali bhugeni emakhodi la sebeyibo izanupf sebe sephalamende bazolungisana ephalamende othokozani kuphela kukhalipali bhugeni ngobunye ubunzima bunobantu okumele bebubheki
sabona msakazo westudio 7 njani amina ngiyaphila ngilapha kobulawayo bengicela ukubingelela abasenkayi le komajoyi osizisi labomama umadube unathandeka lothandeka khona ngapho ye kuhle sivile hhayi lockdown bantu aye ayinzima
linjani msaza hayi thina siyaphila thina sikuwadini sekusiza lothi wadi 13 silesimanga esikhulu sibili esingapha wadi 13 kule hlakelo ekhitshwe ngupresidenti kuthiwa sihoniswa abantu mahhara ukhansila wethu lo labo babhalane bakhona bathi kumele sibuye sithwele ama-tedius asikwazi ukuthi ihlakelo le ikhitshwe nguhulumente ngapho amakhansila awona sefuna ama-$10 ukuthi xa wela $10 awuyiphiwa lihlanyelo asazi ukuthi ukhansila wethu lowo owadi 13 lawalabo babhalani bakhe ukuthi kuhamba njani asazi ukuthi basezicali sibuzele sibili kwabaphambili kubakhulu abayibo abakhiphe ihlanyelo ukuthi kuphiwa abantu ngoba isiphiwo esisuke kupresidenti amakhansila sesezimali xa kambe shuwa sibili ihlanyelo kuzaphuma 6,000 umuntu ngokuthi abuye thelethelethelekusa imali yabo phela le
sakubona msakazi ungabunjani msakazi khona ngapho khona hhayi thina siyaphila ngubhoqo samanzi lo okhulumayo lapha ekapa ozama khona impilo ye mina into ebengisole into yokuqala nje msakazi eish ngicela lokhu zenyama uyidlulise ifike endlebeni zabo nabo abakhulu bakhona abaphetheyo. Yabona leyo qembu lelo kuthiwa izanu lelo liyethusela abantu, kanti vele kwenzelani lokho? Ma ungama-elections behamba bekhampena ayethuselwa abantu kuthiwa yeyyey lingalingi libotela amaqembu. Hhayi, ayisiyo ndlela, isiyo le i-freedom yakhona siyaziyo thina. Njalo okwesibili sicela abantu bakithi bezame ngazo zonke indlela ukuyeka la maqembu esishona indawo akho. Bakhona iqembu, iqembu labantu MRP ezokwazi ukusikhulula. Bekelane nabo ukuchamisa, bekelane nabo umakhuphe noma iyo leyo, asibafuni bonke laba bantu. Sikhathele ngabo. Ngiyabonga Msakazi.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ake sikhangele esivela ngapha kwele Melika. Sokusele amaviki angaphansi kwamathathu ukuthi kuyiwe kukhetho lokudinga umongameli wele Melika, lanxa sebesedlula isigidi esisodwa asebevotile ukhetho lukamongameli. Ucwaningo olukhitshwe phose nsuku zonke lukhomba ukuba umnumzana Joe Biden enganqoba umongameli Donald Trump. Kodwa abanye ababalisa yena ngokwakhe umnumzana Biden bathi kusasemasinyane ukuthi kuthiwe uTrump uzanqotshwa kukhetho. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Raphael Mthombeni, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Hayi mnumzana, mina engikubonayo lapha ngibona ngathi abantu lonyaka bazasukuma ngobuningi babo ukwedlula any other time ukuthi bayevota. Ungakhangela nje lokhu abathi i-early voting, kuyatshengisela ukuthi hayi abantu bazaqukuma sibili. Lokho engakwazi ukuthi baguqumela bani phakathi kwabo bobabili. Kodwa ke umuzwa wami uthi baguqumela uBiden, ngoba ama-Democrats ayaziwa ngokuthi ayaphangisa ukuyavota ukwedlula ama-Republicans. So ke lapha engikubonayo ukuthi nxa bevotela umuntu yedwa abantu abaningi, ama-results akhona awasoze abe lohlupho lokuthi kutshone kudingwa ukuthi owinileyo ngubani, ongawinanga ngubani. Mina yikho engikubonayo, ngoba nxa ungakhangela insuku zonezi ezingakafiki iviki, sekuvota abantu abangaphose babe 25 million. Kutsho ukuthi hhayi, abantu bayasukuma sibili lonyaka. Ziningi izinto ezibenza basukume.
Umbuzo wami wokuqala, ungasitshela ukuthi ubona njani okwenzakalayo, ikakhulu sesibona ukubana amalanga ukuthi kuyevotwa asaseduzane, kuhamba njani ngokubona kwakho?
Impendulo ngiphile ngaphezulu lapho emfowethu ukuthi nxa njengoba abantu besukuma ubuningi babo beququma besiyavota, nxa kuyikuthi bavotela i-candidate eyodwa, kuzahle kuphume kuthi kya ukuthi owinileyo ngubani. Nxa kuyikuthi kawinanga yena uTrump, kuwine uBiden, ewina ngabantu abaningi, akula nto azayenza. Lapha umlomo kuphela ongagcwalelwa mfundana, ngoba angethi uyabona ukuthi abantu lapha kulandelwa i-constitution. Nxa esedliwe, usedliwe la. Akukho lokho okunye lokho ngumlomo kuphela abona nto azayenza lapha rum.
Umnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubekhuluma le Studio 7 ecingweni esedolobheni leTexas. Unyanga izisanda kwedlula, umhlaba phose wonke ubuzichila ulingisela umgido wengoma yomhlabeleli wakwele South Africa uMaster KG ehamba lo Nomcebo Zigode, umgido othiwa yiJerusalem Challenge. Kule
kulezi insuku sokulomgido othiwa iJohn Vuligedi Challenge. Uyababona nawe bani ba emizila sisto. Emizila John Vuligedi. Emizila sisto. Emizila John Vuligedi. Lanxa ungakalumathi umhlaba wonke umgido lo njengoJerusalema baningi kumazwe athiyeneyo abawulandelayo. Ngothi kanti kuyini okwenza abaculi bakwele South Africa babe lodumo kangaka emazweni athiyeneyo njengathi eZimbabwe akula sipho sokuhlabela lokucula. Sixoxa lomsakazi weStudio 7 olodumo uEzra Jesus Banda ukuze asiphe impendulo ngalolu daba.
Abantu beSouth Africa baqhenya ngamasiko abo. Abantu beSouth Africa baqhenya kwenzakala ngasikhathi lezi, ngisho kakhulu isikhathi lezi emakhasi okuzilibazisa lawo ke social media. Into ephuma kumabonakude kutelevision bahle vele bayilandele ngabantu njalo abathanda ukuzijabulela isikhathi esiningi. Kukanti kwele Zimbabwe abantu abaningi angeke benze lezi zinto, bahlulukile kakhulu ngendaba zonotho welizwe, indubeko abalazo, ukujabula kwakukhona kulutshwana, kumelelwa ngemitshato. Abajabulanga nje abantu baseSouth Africa lapho kule nto yonke khona. South Africa ke ungafika khona alo zathola ukuthi-ke le ndawo lezokuzilibazisa izinto ngama-nightclubs lalawo amabhawu kuphuzwa khona yonke indawo abantu bakhona bahleli bejabulile, kuhleli kusenziwa amaphathi. Kukanti abeZimbabwe kakula njalo-ke labo-ke omabonakude baningi eSouth Africa babona-ke lokho kuthiwa ngo-DST TV babona-ke singathi imisakazo eminingi ningi etshiyeneyo ibasakazela bese bebona bafunde okuningi njalo bephakamisa la masiko akibo. Kuthi-ke abantu bakhona bahleli behlangene sithi i-social gathering, behlangane babonane benze izinto eziningi-ningi. Kukanti-ke lakithi abantu bacabanga ukuthenga ichukela, bacabanga ukuthenga impuphu nokuthi elala endleni umuntu. Isikhathi senjabulo kasihle eZimbabwe. Kukanti lezo miculo emiculweni khona bayibona kumabonakude nemisakazo yemlutshwana, yikho ungakuboni konke lokhu esithi ngama-challenges laba. Akulavula igedi ungayenza seZimbabwe ngoba vele inhliziyo yakho isebuhlungwini kakhulu.
Lokhu kutsho ukuthi izizalwane zakwele South Africa zilesiphiwo esedlula eseZimbabwe kwezomgido lokuhlabela na? Kumbe abeZimbabwe abatholi ithuba eliyenza ukuthi benelise ukubana umhlaba wonke jikelele ubone umgido wethu kumbe le ndlela esihlabela ngayo?
Kanti bona-ke eMzantsi Afrika khona ngale balesiphiwo abantu bangikhona iqinise elihle i-South Africa ndingakhuluma lokuthi nokukhuluma kodwa ngendaba zalezemidlalo, indaba zokulibazisana, indaba zokujayiva ezomgido, ezomculo, ezokuba-ke laba ama-actors. Hayi, isiphiwo balaso ama-South Africans singathelana amanga njalo le mzimba baphiwe bandle badlala kamnandi kutsho bona-ke ngekuhlanganeni kwabo khona abana badlala batshengise into abanayo baziqhenye ngalokhu abayikho khona ngokwakhiwa kwabo namasiko abo. Kakhulu abantu bangikhona bathanda ilizwe labo bazijabulisa ngalokhuyana, akula nkitha bechabi, akula badlulo olukhona, abantu nje bayahlabela. Kukanti eZimbabwe zathola ukuthi abanye bakhalelwa ulimi, abanye bakhalelwa bolimi, akule nzondano kulohlala bezondile behlulukelwe. Ama-South Africans hayi kukalutshwa lokuthola behlulukelwe, abantu abathanda ukuzijabulela kodwa siba nempilo ende. Kukanti kwelakithi-ke ngendaba engingayikhuluma naleyana ukuthi hhayi abantu kabajabulanga nemisakazo ngaba mningi laba iy'ndawo zokuzilibazisa zibe ningi, mhlawumbe laba ahlabeleli bakithi bavunyelwe barekodi benze lokhu okwenziwa njengalabo kovula igedi lakojerusalema ziyaqhubela phambili. Ikuthi ingoma zama-South Africans bakhangele okwenzakalayo ngaleso sikhathi bahlabele ngakho. Thina kwakithi singathi ngesilungu lokuthiwa rigid, sifuna udinga ingoma othiwa nyothando, sifuna ukudinga ingoma okuthiwa nyokuloya. Asidingi zingoma lezi ezingane ziyahlekisa nxa sicula, sisuke sibe lokho kuthiwa yikuba serious kakhulu ngoba sihlezi sihlulukile.
Umsakazi weStudio 7 uEzra Jesus Banda obesixoxa laye ecingweni eseBhilitane. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje othi sikhangele ebesilazo. Amazwe awezwekazi le-Afrika ambalwa asekela eleZimbabwe emkhankasweni wokususa izijeziso zenotho ama-sanctions.
inani lezizalwane zakwele South Africa ezizonda abavela eZimbabwe lokhu likonga. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gandhi.